sibonge intombi endala uSandra Inyaira ngokusethulela indaba zosuku ngesingisi. Ngiyalamukela mthokazi omuhle kuhlelo lwe Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 ngompalakazi silethulela indaba zalamhlanje. Sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Wena kushungu ntima bambolunye ningaba mbambosine zonke zifuze konini.
Umongameli Mgabe uvuma ukuba ukudonselana kukhona kubandla lakhe leZANU-PF njalo uthi abezomvikela labo baphathekile ekudoniselaneni lokho.
Abinamuhla kaluka isisekelo sombuso sisafika ku-2015 kungena ku-2016 ikomishini leyo kayikakhanye ukuthi iyaluma yini ngiyakonkota kuphela.
Amagqwetha asebenze katalala ukuvikela amalungelo oluntu lonyaka aphiwe imvuzo eHarare izolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi we-hip hop uCalvin. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Umongameli Mgabe namhla usole kakhulu ukudoniselana okukhona kubandla lakhe leZANU-PF esithi abezomvikela labo baphathekile kulokhu ukudoniselana. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ekhuluma ekuvulweni okusemthethweni umhlangano omkhulu weZANU-PF owenziwa minyaka yonke, umongameli Mgabe umangalisa abanengi lapho eyale ukusola owake waba ngumsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mjuru ethi ngoba lingakazivezi mgceke leli qembu okucatshangelwa ukuba uyalikhokhela le People First singekho isizathu sokube lokhe kukhulunywa ngayo.
Ngwenya kushungu ntima bambolunye ningaba mbambo zine zonke zifuze konini.
Ngumsekeli kamongameli lowo umnumzana Phelekezela Mphoko eHigh Stemo ukuba baze uMgabe ngesikhathi emethula kuZulu emhlanganweni lo owenzelwa eVictoria Falls uqale mhla ka-7 uphela mhla ka-13. Emazwini akhe aphume emisakazweni eZimbabwe ukhumbuza uZulu uMgabe ukuba ehlukane lomkhuba wokweyisana ngoba bengamalunga amaqembu ehlukeneyo kungela abaqakatheke ukwedlula abanye kungakhathalekile ukuba ngabalwa impi loba hatshi.
Ingawakwe bakuphindira vejisoja
sebengenela labanye labo abasebuthweni abasemapholiseni bonke besithi lo ukwelakhe iqembu kasibuyekeleni lokho sibhidliza ibandla.
Uveze njalo ukuba ingathembekanga inkokheli yeZANU-PF lakuhulumende ethi lokhu kubuyisela muva imisebenzi yentuthuko njengoba abamazwe abalisa iChina abafisa ukuzasungula amabhizimusi kuleli bevinjwa yilokho kungathembeki. Wakhuthaza ukujeziswa kanzima kwabatholakala belamacala alolu hlobo. Kodwa uZulu weHarare okhulumisane leStudio 7 okubalisa umnumzana Pride Mkono ethi akula okumangalisayo okukhulunywe ngumkhokheli weZANU-PF.
Ispeech asipesona akulalutho olutshintshileyo yikho lokho ebevele sikulalele kusukela kudala iminyaka yonke le edlulileyo ngakho vele asiboni kule nto entsha.
Kungekho okungenziwa ngumongameli Mgabe kudaba lokulwisana okusebandleni lakhe asekuvuma ukuba kukhona lanxa ubekulandula kuminyaka embalwa edlule. Kungezelela njalo esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlondolozi Ndlovu.
Lokhu kutshengisela ukubana uyavuma ukubana lezi nto akufuzanga zenzakale kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe kukhona abasekelayo kumhlangano weZANU-PF akula ngakwenza ukubana amise lokho sokusenzakala sesishilo nje usekufezile sobala obana kule factionalism.
UNdlovu ethi ubegudla iguma ekhuluma ethukuza induku emqubeni engawabethi ngamagama lawo maqembu alwisanayo ebandleni lakhe uMgabe. UMgabe ozafikisa iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye lambili kunyanga ezimbili ezizayo sewakhethwa ngabezinye izigaba ukuba nguye ozamela iZANU-PF kukhetho luka-2018. Abacatshangelwa ukuba balwisana kulempi ngabe G40 bese kusiza elicatshangelwa ukuba likhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa kuthi amalunga asalayo kulabo ababekwa umlando wokusebenzelana lo waxotshwayo unkosikazi Joyce Mjuru elegama talks abezomvikela labo babekwa umlando wokuthatha inhlangothi kulimpi bese kusiza ababephathisana lalabo ababesempini ngesikhathi iqhutshwa impi yenkululeko ama-war collaborators kanye lalabo abalwa impi yenkululeko ama-war veterans. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi yecubungulo lezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube. Yena othi umhlangano lo usuveze emgceke ukuthi ibandla leZANU-PF seliphakathi kwelitshe lempokoto okungabangela ukuthi lidabuke phakathi.
I-G40 njengokwazi kwethu ngokubala lokulandela okwenzakalayo ngolunye uhlangothi lwalaba abadonselanayo ukuthi nguphi okumele akhwele kumbe akhwezwe ukuthi kube ngiyothathayo ngemva kukamongameli uMgabe nxa engathi usetshiya ukukhokhela ibandla leZANU-PF mhlawumbe lokumelela ukuthi ancintise ukukhokhela engumongameli weZimbabwe. Okuqakathekileyo kakhulukazi Chris yikuthi ungananzelela iZANU-PF kathesi lapha emikhona umongameli wayo exathu enjalo ngumongameli weZimbabwe uMgabe uthe yena ibandla lakhe okwakuqala lilabantu abalamanga kakhulukazi. Okwesibili wathi yena ibandla lakhe selidabuke phakathi. Ukudabuka lokhu sokuze kungena kwezinye ingatsha zehulumende esivele sisazi ukuthi yizo ezixhasayo ukuthi iZANU-PF ime ngendlela ekadini ngayo ngeminyaka ephelileyo. Yizo ingatsha ekade zisiza ikakhulu ukuthi iZANU-PF inqobe ekhethweni.
Wena ukubona kwakho nxa sikhangele singathi thina ukhetho lwenziwe kusasa nje kunje, ubona ungani ibandla leZANU-PF linganqoba yini?
iZANU-PF ile ngesilungu bathi advantage eyodwa ukuthi bayenelisa ukuthi bagoqele kumbe bafihle ukwehlukana kwabo bakhangele ukhetho ngaleso isikhathi bangakwenza lokho. Kodwa ngoba kathesi sebenze baphumela egcekeni ukuthi behlukene okungenzakala kungaba phezu kokwenzakala ngo-2008 okuthiwa ibhora lalikhatshelwe egangeni lingakhatshelwe emambuleni. Ngibona ingani nxa ukhetho lungenzakala khathesi bethwalela namahluka ngale ndlela kungaba nzima ukuthi bakhangele ekuwineni ukhetho kumbe kunqobeni ekhethweni bake bame umvukela lowo lokuhlasilana abakwenzayo. Ngibona ingani ungaba lokhetho kusasa, siyazi ukuthi ukhetho lungakebola khona kusasa, kodwa ngabe lungaba khona kusasa ukuthi iZANU-PF inqobe sibili, ngibona ingani yinto engaba nzima.
Umnumzana Nhlanhla Dube yincwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande wo Studio 7 kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amagqwetha asebenze katalala ukuvikela amalungelo oluntu lonyaka aphiwe imvuzo eHarare izolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights imanyene leZimbabwe Human Rights NGO Forum. Abathole imvuzo le bagoqela umnumzana Brian Dube, uTanaka Mukanyi, Langton Munga, Tondera Ibatasara, Maruf Mandevere, Kudzai Kadzerelo, umnumzana Gift Mtisi. OMTC utshele iStudio 7 ukuthi uyathokoza njalo uthembise ukuqhubeka elwela amalungelo kaZulu. Amagqwetha la ahlonitshwe emkhosini wokuthakazelela ilanga lamalungelo emhlabeni jikelele iHuman Rights Day izolo. Umsekeli wesikhulumeli seMTC uNkosazana Thabita Khumalo uthi kuyadanisa ukubana uhulumende weZANU-PF uqhubeka engahloniphi amalungelo.
Amalungelo oluntu eZimbabwe kabahlonishwa. Ngithemba ukuthi bizwile ukuthi kulezindlu ezakhiwayo sezakhiwe, bayekela abantu bakha, balungisa konke sezidilishwa. Bayehluleka ukuthi bayalandela amalungelo oluntu. Namhlanje sikhuluma so inyanga phezingu-9 itayidamara kasikwazi ukuthi ngaphi ukuthi kumbe uyaphila kumbe akaphili. Ama-youth izinaso kuyangena emgwaqweni sitshengisela ngodubo lokusilakala kwemisebenzi batshaywa bakhoze bafa.
Kodwa ngokusungulwa kwekomishini ekhangelane lezamalungelo, uZulu usuke waba lethemba lokuthi ngempela udaba lwamalungelo luzaphathwa kuhle, uZulu avikelwe. Kayenzi lutho na ikomishini le?
Ayikenzi lutho ngoba kulokuphikisana kokuthi baqala ngawuphi umnyanga iminyaka bekhangela ukwephula kwelungelo loluntu. Yikho kulokhu kuphikisana khona. Akunamuhla sanduka isisekelo sombuso. Sesisafika ku-2015, singena ku-2016, ikomishini leyo kayikakhanyi ukuthi iyaluma yini kumbe iyakonkota kuphela.
Kuyini ongathanda ukukhuthaza uhulumende Makhumalo ngodaba lwamalungelo?
Ngithi kuhulumende waseZimbabwe kahloniphe ilungelo loluntu. Abantu yibo uhulumende, ngoba abantu ababavotelayo ukuthi bangene esikhundleni sengutho kwabo, lanxa abantu ntsha ukhetho, kabahloniphe ilungelo lomuntu waseZimbabwe njalo bamnikele imfuno zabo ngokuthembisa abakwenzayo, hatshi ukuthi bathembise nxa uZulu sebuza imfuno zabo ngokuthembisa abakwenzileyo bese betshaya uZulu. Kabahloniphe uZulu waseZimbabwe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kunjalo nje abalwela amalungelo oluntu bathi kungasungulwa imisakazo yezabelo ama-community radio stations iphiwe imvumo yokusakaza, lokho kungaphathisa ekulondolozweni kwamalungelo oluntu, kubika uMark Peter Ntambe.
Umnumzana Kudzai Kwangari osele minyaka edlule elitshumi elwela amalungelo emisakazo yezigaba uthi imisakazo le iqakathekile kakhulu ngoba ilakho ukuphathisa ukudalela ke abantu amathuba okukhuluma ngendaba ezibaphazamisayo bendawonye ezigabeni abahleli kizo bezilungisisa kangcono.
Okwakukhona kudala konifana kokuthi kule izinto ezinjenge enkundleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuhlangana bakhulumisane bakhangela ukuthi kuyini okuhluphayo, akusekho kathesi. Njalo i-community radio kumbe imisakazo yezigaba iyancedisa ukukhava igephi yona leyi, ngoba abantu banelisa ukuthi lapha endaweni yethu kuyini okuhluphayo.
Unkosazana Vivian Maraba wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio ZACRAS uthi ngemva kwesikhathi eside belwela ilungelo lokuthi imisakazo le isebenze elizweni, uhulumende sekhanye sebona ukuqatheka kwayo. Ethi isingatholakele lithuba ngomnyaka ozayo sisiya kunyanga kaJuni kulandela ukulungisiswa kwamagagasi i-digitalization.
Kathesi indaba ekhona yikuthi bathe basaqedisa the digitalization process ekadisenzwa le, so bakhangela ukuthi next year yikho lapho abazaqasa khona ukunika ama-licenses kuma-community radios. But okusihlukuluzayo thina yikuthi over the years ama-statements akade lokhu ekhulunywa ukuthi ama-community radio licenses sebuya. So khathesi siphonga ukuthi hopefully abakukhulumileyo yikho okuzayenzakala next year.
Umnumzane Lasto Mugwadi okhokhela ikhomishini yamalungelo oluntu utshele umhlangano wokunanza ilanga lamalungelo oluntu izolo eHarare ukuba abantu lokhe besephulelwa amalungelo abo afana lo kuthola amanzi ahlanzekileyo lo kubuthana befola santando eZimbabwe. Ukwangwari uthi okwamanje lokhe befundisana laba imisakazo enje ukuba belungiselele ukuthola imvumo yokusebenza ngesikhathi uhulumende ebiza ukuba bebhalele becela leyo mvumo ngomnyaka ozayo. Ethi imisakazo le izenza ukuba la malungelo abantu avikeleke kangcono ngoba abantu beyabe besenelisa ukuphana amacebo kulolu daba.
Ma abantu bangakhuthazwa ukuthi akhona amalungelo anje njalo engagcinwa injani njengabantu beZimbabwe, kuyancedisa ukuthi abantu bahlaliseke kuhle ezigabeni zethu.
Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela okuphuma emhlanganweni webandla le-ZANU-PF owe-National Conference oqhubeka sikhuluma nje edolobheni le Victoria Falls. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abayisilinganiso sokungamachuma isikhombisa ekhulwini i-60% abakwelemelika bathi kabasekeli umbono welunga lebandla le-Republican Party elincintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Donald Trump. Yena othi abukholo lwesi-Muslim kumele bavinje ukungena eMelika. Isikhulumeli sebutho lakwele Burundi sithi amadoda alitshumi lambili abe phakathi kweqembu labahlasele inkamba yebutho lamhlanje adutshulwe afa ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabahlamuki laba lamasotsha karhulumente. Amapolisa kwele Botswana athi ahlutshwa ngamacala okungeniswa elizweni kwabantwana abancane bevela eZimbabwe bedlula besiya eSouth Africa bengalabazali babo. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Umnumzana Lisole Msimane usibalukhulu amapolisa okhangela inkamba eserule endleleni eseduze lomncele wePlumtree uthi balusana lokungeniswa kwabantwana abancane abavela eZimbabwe ongekho emthethweni. Ethi iningi labantwana laba ngabalubhekise kwele South Africa kodwa lihamba lingelabazali kumbe amaphepha aqondileyo okudlula emngceleni. Esikhathini esanda kwedlula kutholwe abantwana abalitshumi lantathu behamba lamadoda amabili aweZimbabwe belubhekise eGoli. Umpolisa Msimane uthi lokhu kufaka impilo zabantwana laba engozini okugoqelwa ukudlwengulwa kwalabo abangamantombazana. Imbono kaMsimane igcizelwe ngabanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana abathi bayakhathazeka ngokuphathwa kwabantwana laba. Umnumzana Dumi Ngonyama uthi iningi elisebenza eGoli eliyabe litshiya abantwana ekhaya yilo elivame ukusebenzisa omalayitsha ukuthi babaphathele abantwana.
Mina angake ngibone njenge-child trafficking. Abantu abaningi abasuka emakhaya eZimbabwe basuka baye eGoli betshiya abantwana labafazi emuva. Basebezoza amasenti ngale beseGoli bebesebecela umalayitsha bebaphathela abantwana.
Umnumzana Reason Ncube yena uthi isenzo lesi sokufaka ingane ezandleni zabomalayitsha asiqondanga ngoba omalayitsha bebotshwa kutshiya abantwana bebhekane lokugcinwa ngitsho le ndaweni yalabo abangena elizweni ongekho emthethweni abanye babo beyizephula mthetho.
Abantu sebahamba eGoli sibele isikhathi behlala eGoli sibele sibezama ukuthi bethathe abantwana babo basuse elizweni leZimbabwe baseGoli behambe bathwalisa ngomalayitsha. Umalayitsha nxa sibehamba bephitha abantwana bedlule elizweni leBotswana ukuthi bechaphele South Africa bayandisa ukubanjwa ngamapholisa kukhanya ingazathi babathumba abantu.
Umnumzana Nkazimulo Nare kazange agudle iguma kodwa uyigcinile indaba yokufaka impilo zabantwana endleleni elengozi eziningi. UNare uthi indlela yokuthumela abantwana eGoli ngale ndlela kulakho bafaka engozini yeqiniso yokuthi bantshontshwe basijole sebesetshenziswa endaweni emsebenzi engalunganga efana lokuphila ngokuthengisa imizimba yabo ukuntshontsha kumbe ukuthengisa izidakamizwa becine bengafikanga ebazalini babo.
Indaba le yabantu bekhaya ukuthi bathatha abantwana bebafake kumalayitsha besithi amalayitsha bebuhambisela abantwana wabona besehlile kuzobathatha bengena amaphepha ingozi kakhulu ngoba i-expose abantwana to ingozi eziningi ezijeneyo njengokuthi amalayitsha laba bengabotshwa labantwana basiwa ngaphi even aba-expose to the real child trafficking.
Umpolisa Msimane Nari uthi yena sebeqinise imizamo yokugudula ezimoteni kanye lamabhasi avela eZimbabwe uthi lokhu esikhathini esiningi abantwana beqiswa umngcele ongekho emthethweni bayehla emoteni uma sebanga lapho lamapholisa khona bequme ngenyawo bexhume ibhasi phambili. Umsimane uthi iningi labantwana baphakathi kweminyaka elithumi kusiya kwelithumi lasithupha njalo abachayeli bavame ukuthi abazali babo baseGoli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.
He was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine.
Was a Friday, lamhlanje uJoseph Njanji usethulela inqoqo ayenzela umculi we hip hop uCalvin.
Long live King Kong. Long live, long live, long live the king. Long live, long live, long live the king. You can let my corner. Sends out my hits. Sends out my hits. My pig alley calling. It is your revenge. It is your revenge. You can let my corner. Sends out my hits. This is my hits, man. Pick out the color. Hit it out of it. Hit it out of it. I will be the king. I will be the king. I will be the king. UCalvin ngumculi ophuma elokitshini laseluveve kobulawayo osephakamise umdumo wehip-hop edolobheni lakobulawayo kanye laselizweni lezimbabwe jikelele. Lo mculi ungene kwezomculo ngomnyaka ka-1996 lapho athi ubebanjwa ngamandla ngumza wakhe uThulani.
Ngifundisa i-cousin yami uThulani wayemforce. Kungasuke ngabe angenzi i-music lamanje yabo. So banike ithuba lokuthi ngirekhode, babevuli i-studio sabo oqala. So babefuna abantu bokuba-record and la ngangiphathi kwabantu bona labo oqala ba-record e-studio sabo. I-Mica Place.
Lokucindezela ingoma oqale ngomnyaka ka-2003 esebenza laye umza wakhe uThulani. Wathi ngomnyaka ka-2004 wasungula i-studio sakhe ngakibo esibiza ngokuthi yi-Vault Face Records. Waqala ukuziphekela wakhe umculo.
Just the other day, as important a clip as you forget your stress. When you know, man, I'm shy and pump me a piece when you made. I've been more 1 million to an end of jail that made up your debt. Maragos, I got a lamb, shabby, much.
Umculi usekhuphe amadlala ade amane selokhu waqala ukucindezela njalo la ngagoqela elithiwa Vault Face Records compilation album alikhuphe ngomnyaka ka-2009. Lelo dlala ade lilandelwe ngamanye amathathu abalisa elithi Perfect Balance kanye lelithi That Luveve Boy wona wakhiphe enyakenye. Ekuqaleni kwalo nyaka ukhiphe idlala ade elithiwa Askies lona elilandelwe ngelithiwa Year of the Vin eliqukethe indlikizane zengoma ezigoqela ethiwa Zikhuphan. Yona ayecule endawonye lo mculi olodumo odabuka kwele South Africa uCasper Nyovest.
I-collaboration lo Casper yenzakala kanje. Casper was in eZimbabwe eHarare basebedlala ingoma yami wayithanda wasa Twitter ngayo wathi yo ingoma kaKelvin Zikhuphani ngiyithanda. Then abantu baqala ukuthi hey je there's something lentwana yabona bona inkoka yenza impression e grand yabona because wacinde concert ukuthi ah okay cool ntwana bazana sendela ibeat faka iverse.
Lo nyaka uCalvin ukhethwe kunhlangothi ezithoba mina mbili kumncintiswano walo nyaka weZim Hip Hop Awards kanye la kuhlangothi olulodwa kumncintiswano weZimbabwe Music Awards. Imisebenzi yakhe yatholakala ebulenjini kuYouTube kanye la kuwebsite yakhe ebizwa ngokuthi www.calvin.com. Nango-ke uCalvin ephuma enkundleni ngengoma ethi Wazikhiphan. I'm big headed but it don't show cause I wear caps. I'm out the country with kids that came to see us and I did it all without a coolie trying to feature me. Ngibona sebethwala ngane intwana zemakhone bajere sebefuna bandle intwana zemalokishe mabesibonda bathi eta skipare mabesibonda bathi eta skipare. Headphones on my knees, I got the boy. Fede fede body din time. Sure, sure, fede fede. Born, it started as a dream, Baba. Hey, Martin Luther McKinney, Benjalu Ski, Baba. Manjum plumbing up a Casper when you think, Baba. And yes, I'm a name, baby.
You made a studio seven, go below you, Joseph and Janji.
I'm a pantula chabulil and fagging good to peso. And then yaza banangi basazo gooding in bull. And I'm a exercise of sola and basazo by school. You're born a joke. This what happens when the dog is off the leash. You the no man bani lana sunny. Blame it on the streets. I'm the reason why Bulawayo is back upon his feet. Where the haters eating your bona maja batula is reborn. The 20-ness tunzi. Yakinaga nyagi buswagi me. Mina vele ya me pet set a cause. Wokumono sazo funda give me.
Intwana zemakhone bajere sebefuna bandle intwana zemalokishe mabesibonda bathi eta eta skipare mabesibonda bathi eta eta skipare yabona sebegcwala ngane intwana zemakhone bajere sebefuna bandle
and donors in my lock shit. My best bonda party, it's up. Scoop party, ayy. My best bonda party, it's up. Scoop party.
Siyabonga Calvin obekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba baculi bakithi khona ngapho kubo Binga kubo Wange Bedbridge lisithumele inkoma zenu kumbe lisibhalele incwadi inxali ihlabela inxali ifuna ukungena kuhlelo lwe Woza Friday lisaziseke lisithumele inombolo zenu sizalitshayela ke incingo inumber zethu zithi Umfoka Chuma, Love Mama Jaivana, eqhiba uhlelo lwalanhlanje esithi yena sayiwela. Lisiphathe batshayeli bamabhasi lihambela abazali kuhle emakhaya khona ngapho. Kwabatshayeli bemichova ngitsho laba lezimota lihambe kakuhle emgwaqweni. Siyazi ziba ziningi izingozi zomgwaqo ngaleli khefu lekhisimusi. Kwaneleke walamhlanje mthwakazi omuhle livalelisayo nguntungameli inkomo lilani.